titi mosara zvakanaka.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Alami ngibonge uthandonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sylvia Kasukuwere ovinjwe ngumthethwandaba ukuncintisa ukuthi uthi uzakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo. UGasukuwere uthi enganqoba uzasungula isikhwama semali elibhiliyoni elilodwa kuphathisa abathinteka kusehlakalo seGugurawundi.
Kumele sikhumbule ukuthi ilizwe leli lake lanikeza iCommand Agriculture imali engange 3.5 billion US dollars.
Kodwa abanye bathi inyathelo elingathathwa ngukasukuwere alisoze lamukeleke.
Bokamba ngabe esukuyile wakhuluma ngendaba yeGugurawundi wafaka i-1 billion laphana yona lexoxwayo. Kodwa ke ukulande ngendlela engaqondanga okokuqala nje vele kudala ekugovernment. Kazange wahlupha ngakho, kazange wabuza ngakho.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi lidanile ngokuhlubuka kwamalunga alo awedalele iParliamente alithumi esiya kubandla elibusayo elezanu PF.
Isenzo esisichiye sitshe amathe asikwazi ukuthi sithini okwakhathesi, njalo sisiqede ukuhlakanipha ngoba besingakabe lamathuba okuthi sizwe ukuthi kahle kahle insolo yabo kubandla le-MDC kuyini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sylvia Kasukuwere ovinjwe ngumthethwandaba ukuncintisa uthi uzakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo. Umthethwandaba we-High Court izolo ugcizelele isicelo sokumisa uKasukuwere ukuncintisa esafakwa lilunga lezanu PF umnumzana Lovedale Mangwana othi yena ngokuhlala phandle kwelizwe okwedlula umnyaka lengxenye i-18 months uKasukuwere owabalekela eSouth Africa ngemva kokususwa kamnumzana Robert Mugabe esikhundleni libutho akumelanga ancintise. Kodwa eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uKasukuwere uthe ngokuthatha lesi sinqumo umnankagwa uthetheze olulenkume kodwa kavezanga ukuthi uchoni ngalokhu. Lokhu esikudaba lukamnumzana Kasukuwere uthi enganqoba kukhetho umbuso wakhe uzasungula isikhwama sokuphathisa abathinteka ngombhuqazwe weGugurawundi esiyimali engamadola alibhiliyoni elilodwa. Ngesizwe amazwi esikhulumeli sakhe unkosazana Jackie Sande asithumele wona.
Uva ukuthi akhulume athembise njalo kulabanye ababuye besola njalo besithi imali yona leyo izatholakala ngapi. Kodwa thina sithi kumele sikhumbule ukuthi ilizwe leli lake lanikeza iCommand Agriculture imali engange 3.5 billion US dollars. Imali le azange yabonakala ukuthi isebenze njani. So ukuthi i1 billion imali encane kakhulu ukuthi hlawule abantu laba abalahlekelwa izihlobo njalo abahlukuluzwayo ngesikhathi seGugurawundi. Indaba yeGugurawundi yathola ukuthi indaba lokhu kodwa nje ingapheliyo enkulumeni zelizwe leli ngoba usobala ukuthi labo abalahlekelwayo abakasuthiseki ezincumo ezithathwe nguhulumende ukuthi bona bahlawule kumbe ukuthi khona indaba yangkhona ixoxe njalo kutholakala ukuthi abantu bangaqhubekela phambili kanjani. Ukuze abantu baqhubekele phambili kumele kube lenhlawulo yonaleyo. Kumele njalo wonke umuntu walahlekelwa izihlobo kumbe ngabazali bakwanise ukuthi bathole izithupha ngama ama birth certificate abo kumele njalo uhulumende oyabe ebusa ngesikhathi leso ende uyena umnumzana uKasukwere uthe namhlanje ezabusa mhlane ezaba ngumongameli indaba yeGugura Honda yesondaba ukuthi izayalisa ukuthi ixoxwe ngayo kumbeni lalabo abalahlekelwa impilo zabo bengakhunjula usho ukuthi khona khona ukuze abantu baqhubekele phambili kumele uhulumende avume ukuthi ngiqiniso kunabantu abalahlekelwa ngimpilo abantu ababulawayo ngesikhathi seGugura Honda la khona ukuthi izihlobo zabo zivunyezwe ukuthi nxa zifuna ukuyafaka ama tombstone okukhumbula ukuthi wababe kumkhumbuzo ukuthi umuntu lo wake wabakhona njalo wabulawa ngesikhathi seGugura Honda konke konoko kumele uhulumende abe phakathi kwakho avume sibili akufake egcekeni ukuthi ngokwaqinisa ukuthi iGugura Honda yabulala abantu abaningi bacithekelwa impilo balahlekelwa izihlobo abanye balinyazwa ngesikhathi seGugura Honda so thina sithi i1 billion ingabe futhi sikhani ukuthi imali encane ukuthi lokhu kwenzakala ukuze ilizwe liqhubekele phambili sifuna ukuthi ilizwe liqhubekele phambili abantu bebambene nxa labo abawonelwayo sebesuthisekile ukuthi sebehlawuliwe okwaneleyo njalo sikhani ukuthi uhulumende abe lokuxolisa sibili ukuthi lokho kwenzakalayo wakukubi njalo kumele angakuphindwe sisiyaphambili
lawo ke ngamazwi kankosazana Jackie Sande isikhulumeli sikamnumzana Sevia Kasukwere ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe. Kunjalo nje abanye bayemukela imbono kaKasukwere eyokusungula isikhwama sokuphathisa abathinteka ngombhuqazo weGugura Honda kodwa abanye ngabathi indlela athi kuzasetshenzwa ngayo ayisoze ithobe amanxeba. Ngesizwe imbono yengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Yebo kamba ngabe esukuyile wakhuluma ngendaba yeGugura Honda wafaka i1 billion laphana iyona lexoxwayo kodwa ke ukulande ngendlela engaqondanga okokuqala nje vele kudala ekugovernment kazange wadlupha ngakho kazange wabuza ngakho waphila nje sengathi akula Gugura Honda waphila njengomgabe okwesibili okuyikho okuqakatheke kakhulu yikuthi akwenziwa ngendlela leyenza ngakhona kuqalwa ngeqiniso iqiniso eliveza ukuthi umonakalo owenzakale ebantwini owenzakale esigabeni ungakanani lo monakalo yiwozala imali edingakalayo ukuze kulungiswe wona umonakalo wakhona ungakhuluma nge1 billion kusengenze ukuthi mhlambe kudingeka i 30 billion kudingeka i 100 billion kudingeka i 200 billion kudingeka i 400 billion so uyithethe ngapi 1 billion yona le ayokukhulunywa ngemali ayithethe nje emoyeni ingazakala ukuthi uyithethe nga bekufanele ukuthi kuqalwe ngeqiniso vele yilo ke lizala ukuthi kuzadingeka malini ukuze kulunge umonakalo i 1 billion hayi kayibekho eceleni ukuze kuthuthe iqiniso yilo elizasitshela ukuthi kufunakala malini
manje nxa sikhangela ukwenzakale izolo ukuthi kuthiwe engancintisi kukhetho kungakutshengisani lokhu kuyatshengisa na ukubana ibandla leZANU PF lingenwe yikwesaba ukuthi engangena uKasukwere kungaba lokuphambaniseka ekuqhubekeni bebusa ukubona njani wena?
Iye khona bekucatshangwa ukuthi kungenzeka ukuthi uKasukwere athathe linye ivoti ebelizayo kuZANU PF ikakhulu labo ababehambisana lomgabe kakhulu ngesikhathi esuswa esihlalweni ngo-2017. Kodwa akula siqiniseko sokuthi bekuza kwenzeka kanjalo. Ubengalithatha lelo voti, ubengangalithathi lelo voti. Kuya ngokuthi ubeza campaigna okungakanani kanti njalo wamukeleke okungakanani. Kuyinto yokucabangela lokho okuthiwa yi-speculation ngesikhiwa ukuthi sicabanga ukuthi bekuza banje kumbe kube nje. Kungaba nje kube nje. Kodwa ke iZANU PF kakubalekela ukuthi umuntu nje ongaqathi ivoti kayimfuni la kancane ngakho ke lanxa ubeza bayi presidential candidate yona liyani iZANU ayijise esihlalweni ibingasoze imamukele la kancane ukuthi akampeni iyo indlela okuphilwa ngakhona kuleli lizwe ngakho ke kakumangalisa ukuthi uyacina engaso candidate kodwa ke lanxa kade ezaba yi candidate lanxa engaba yi candidate ithuba lokukampena vele kasoze alithole ikho ke ngikhangelelanga ukuthi angathola ivoti ningi engatholanga ukampena ngoba bazamvimbela
lo ke ngomnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo kunjalo nje ibandla le MDC T ekhokhelwa umnumzana Douglas Munzora lithi lidanile ngokuhlubuka kwamalunga alo awudalele parliament alithumi esiya kubandla elibusayo elezanu PF. Ngolwesibili unobhala jikelele wezanu PF umnumzana Obethe Mbofu wamukele amalunga eMDC amane abalisa unkosazana Lindiwe Maphosa, Memory Mbondia, Winnie Nkankuni lo Virginia Mafuta. Wazisa njalo ukuthi kulamanye amalunga eMDCT asephalamende ayisithupha ayengekho khonapho kodwa asehlubukile lawo ayangena kuzanu PF. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube.
Isenzo samalunga ethu la akade engamalunga edalele parliamente njalo iningi lakhona kungabantu akade behlala ku national executive isenzo esisichiye siche amathe asikwazi ukuthi sithini okwakhathesi njalo sisiqede ukuhlakanipha ngoba besingakabe lamathuba okuthi sizwe ukuthi kahle kahle insolo yabo kubadlale MDC kuyini. Ngakho sisazo zibutha njengobukhokheli mhlawumbe maduze ukhetho lungakafiki ukuthi sicubungule izizathu zonke abangabe beziphile maphambilini bese siphawula kabanzi esikucabangayo ngesenzo sabo lesi. Akukaze kwenzakale ku-MDC ukuthi silahlekelwe ngamalunga amaningi kangaka ngasikhathi sinye. Yebo, abantu bayatshintsha amaphathi besiyalelale kodwa lokhu lathi hhayi akusichiyanga silo mqondo omuhle. Ngakho yinto okuzamele ngesiphange phange sihlale phansi siyicubungusise. So nxa amalunga esephawulile ukuthi nibathini, ngakho kukhona sizakhuluma-ke kabanzi esikucabangayo ngalokho. Kodwa esingakutsho ukuthi njengabantu abakholelwa kulungelo loluntu siyabakhulula njalo sibafisela okuhle khona le asebekhona kuzanu leyo esingaziyo ukuthi isitshintshe yabamnandi kibo ngasuku lunye. Amanzi akhipha amanzi ababayo asemnandi kanjani ngesikhathi esifitshane kangaka. Ngabantu akade silabo isikhathi eside empilweni zethu, nanku sebejikile abaselathi.
Bathi baxotshwe yibukhokheli bukaMonzora. Uthe ekhuluma umama Lindiwe Maphosa wathi uMonzora uselibulele ibandla sokuyinto nje edlulwa la iBurial Society.
Bangaba ngamagabazi ekukhulumeni omama uMaphosa, kodwa iqiniso ukuthi iMDC yonale yiyo eyayibathumile njalo bebesalawo amathuba okuthi batsho izinsolo zabo atsho ukuthi sizizwe siziphuma kini onozindaba ukuthi basola ubukhokheli bukaMonzora. Iqiniso yikuthi asenzanga kuhle ekufakeni kwama-candidates ngoba kangenanga ilizwe lonke, kodwa lezo into bekumele sizihluze sisonke labo omama uLindiwe. Mhlawumbe baswele isibindi kodwa njengabomama abakwazi ukuletha umuntu emhlabeni besibathembile ukuthi baza kuba lesibindi sokuthi kudlule lokhu bekhona. Kodwa hayi, asila nje iqhubu esibabambele lona, asila sikhwili, sibafisela okuhle besiyaphambili. Nxa bukhona khona ngale ubuhle kuzalo PF sizabubona ngabo njengoba sebebone ububi bonke ngapha kithi sikhona.
Ngaphandle kwabane laba abaphumele egcekeni, abanye laba abayisithupha ukuze babe lichumi bakhona yini abazekini balazisa ukuthi hayi bona sebehamba?
Abazanga basitshela ngokusemthethweni, kodwa sikubona kundlela zokuxhumana zona lezi. Sibona njalo ukuthi kokuningi kwakhona siyabe sisonke abayilanduli leyo mbiko, okungatsho khona ukuthi sebehambile. So asingeke sikuphike ngoba abanikazi bakho sixhumana labo kubo WhatsApp kumagrupu manye, abazange labo bakulandule khonokho.
Lo-ke ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT. Omunye oMDCT okuthiwa laye usehlubukile waya kuzanu PF umnumzana Peter Moyo ongummeli weSouthaton edalele parliamente ukulandule lokhu kungqoqwa yenzele Studio 7 izolo esithi uloke elilunga leMDCT.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko. Asambeni
madoda siyovota. Ukwa manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilo daba lokuthi umongameli wele Iran umnumzana Sayed Ibrahim Raisi uzafika eZimbabwe lamuhla kuhambo lwelanga elilodwa olukhangelelwe ukuqinisa ubudlelwano bamazwe womabili. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi umndeni kamuyi umnumzana Joshua Nkomo wamukela ngenjabulo imbiko ethi uhulumende ufuna ukufaka esinye njalo isithombe sikamuyi eHarare. Leli phephandaba lithi kuzafakwa lesithombe sikamuyi umnumzana Robert Mugabe kwenye njalo indawo eHarare. Ukwa manje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngithona njani, ngithona njani kusitudiyo. Nangubaba, nangubaba lapha uyakhuluma. Uthi yena umthwakazi. Uthi umthwakazi kuyini. Uthi ilizwe leZimbabwe lincane. Kambe baba uqinisile. Ilizwe leZimbabwe lincane. Kulamanye amazwe ale population. Less than 1 million. Kodwa ngamazwe. Isechels ilabantu abangakanani. For example, ilabantu abangakanani. Mane ngamazwe. Alabantu abalutshwana. Kulabe mthwakazi. Uthona. Ngosithi ngitho izimbabhi labantu abalutshwane. Asicela sichazisele kahle khonapho ukuthi uthona. Wena nxa kuyikuthi wena uthanda into yeZimbabwe owawuzwisisa ukuthi umthwakazi kuyini. Sicela uzithulele, sicela uzithulele. Thina siyakwazi ukuthi umthwakazi kuyini. Njalo umthwakazi yinto ekhona, lilizwe elalivele likhona. Wathi luyokuchazisela ungathi izimbabhi incane. Izimbabhi incane? Hayi baba, sicela usixolele khonapho. Semathebeleleni South, igama lami.
Siyabingelela emsakazweni sibonga umsebenzi omkhulu ongake lisiphathela wona. Kuyadumaza kakhulu ukubona abantu beZimbabwe sezuyilima kanjena iZANU PF lo president wakhona. Ukuthi uzahamba emaralini egqugquzela abantu ukuthi akuladlame, kafuni kube lodlame kuma-elections. Kodwa abantu abasondelene laye, o-handyman bakhe, o-Energy Mutoti, besenza udlame olungaka, behamba begadwe amaphoyisa, bephethe ibhamu bedula abantu. Mina ngakungasitshethi kakwazi lokho. Ngoba umuntu osondelane nomnakakho nguye u-Energy Mutoti. Basondelana kudala besondelelene kuze kube yimanje. Kambophi kamkhuzi kodwa besehambe tshela abantu ukuthi i-election ingafuni ukuthi abantu bebetshaywe yena kungeyothuma abangani bakhe abasondelane laye. AmaZimbabweni wonke athanda ukuthula noma uyabe ukuzana. Hamba ovotele i-change ukuthi kuma-next election ngeminyaka ezayo noma uyabe ungasekho emhlabeni ingane zakho ke zithole into othiwa yi-free election. So ngama-opposition wona. As long kuyiZANU PF udlame ngelo. Phele kulelo lizwe iZANU PF udlame first name yabo vele baphila ngodlame iparty leZANU bayivula ngodlame so ngeke bakhohlise amaZimbabwe ngoba sebababona ngani bayilimi ukuthi babe khuluma into babalalela ngale bejike besenza okunye bathi asesingenza udlame ngapha mabe jika ngale bebe yibo abenza udlame ngoba sebabona ukuthi amaZimbabwe athambele kakhulu ukuzwa amanga bewavuma amanga lakusasa bebavotele ngamanga amaZimbabwe avume ukuthi iZANU PF idlala ngabo ngamanga kuphela ukuthi bezikhiphe enkingeni zodlame abakhiphiyona izani kuphela siyabona
studio 7 linjani hlobo zami ethandekayo hayi sina siphilile siyaphila kuko kubi uncube lokhulumayo midrain sathanda ukubonga kakhulu umsebenzi wenziwe yiFIFA leCAF laphiana ekubuyiseleni iZimbabwe continental for peace emdlalweni kuze abantwana bakhona ukubonisa italenti labo bengasekho right bengasabonakala benkulu ibhola into e-right ibhola into ehlanganisa abantu so hayi yenza apho kuleyo ndawo laphana okanye ziFA CRC ya bonke abezemidlalo sithembe ukuthi hayi umuntu wasezimo ujabulile kuleyo ndawo.
Studio 7 lijani basakazi bethu abahle nyani, ibingelela okhulumayo ngumpande ePlumtree. Ngibuhlungu kakhulu, ngibuhlungu kakhulu ngendaba eyenzakala ebhoda yethu emayitengwe. Ibuhlungu kakhulu ibhoda esazakhela yona, kodwa manje seyi-operator sekusiyabuya abanye abantu abavela khatshana kwanalekubompumalayo emashonaland fanala sekuyiba sebebusa ebhoda yakithi. Kubuhlungu kakhulu lokho. Kube kuya ngami ngabe kuya kulenye into engayenziwa, ngoba uyathi usahleli mhlawumbe usemva kwesihlahla uyazikhulula uthole isotsha selimeceleni kwakho sekufanele ukuthi likubuze ipassport emayitengwe endaweni yakithi ebambazi. Ibuhlungu kakhulu le nto le, sengathi kungaba lo mzamo ongenziwa. Kahle kahle ngicele bengifisa ngesami isifiso ngathi uchief uyani lo chief Mathema, ngoba yiwo amadoda engiwabona akhona emathebeleleni. Kube kuya ngami mpela bekuzoke basinikwe nje ithuba lokuthi amajaha asetsholotsho la aseplamthi sike siyehlangana phakathi kumazamnyama emfuleni, kuye kube khona enye into esiyikhulumayo le mvila zethu zenezi ezimbili. Mhlawumbe kukhona okunye esingakulungisa ngalolu dango, ngoba akusayensi ngendlela abantu asebegcwele ngakhona emathebeleleni besenzisa yonke into, akusayensi.
Linjani, linjani ngapha kwaka Studio 7, linjani? Hayi, mina ngiyaphila, mina ngiyaphila. Igama lami nguQhubani Sibanda. Hayi, ngithanda sinami ukuthi silamnje njikajika kwamagama amabili amathathu sibili ukuthi ngiyamangala sinama size umuntu alokhu ekhuluma ngezanu manje ukuthi kusiyaphela inye 5 years malokhu yabekho ukubusa izanu. Siyabe sikuphi khona lapho? Siyabe sikuphi? Abantu abazama ukuthi behlale phansi bekucabange. Sima umuntu ocabangayo sinabanye nawe ubone ukuthi ma sibili yabulokhu ukhuluma ngezanu ngalesi sikhathi izinto zibheda kanje. Hayi, abantu abazama ukucabanga, zama ucabanga zibekukhuluma ngezanu. Yeke sizame enye impilo enje. Ayokhuluma ngezanu thina sidubeka kanje lokhu ngithina izanu zanu. Hayi, mina ngilapha eSouth Africa ngokuhlala ngeFlabus, hayi ngazalelwa khona.
Linjani Studio 7, linjani lonke be-Studio 7, linjani bonke bantu be-CC, sabe sevotani singene embusweni. Ngathi sike sihlale kuhle bantu be-CC, nabantu beGoli lina, bantu beGoli ngelani ukuthi likhuluma liba ngumsindisi seGoli, bani zovota la. Hawona umuntu ozalivotela, hey kunje kunje eZimbabwe kunje kunje, bani zovota la. Kabe liba ngumsindisi seGoli, ngelani ukuba zivulo liba ngumsindisi seGoli, bani zovota la. Aso sithi votele thini, silinunse lilizo lina lisungiselana. Kaluse lilizo selikhona libuya lapha sesithi hey what what what, bani zovota bantu be-CGoli. Nele khuluma kakhulu futhi. Laba sibhizi ya campaign sethu sewa lapha siphosa lokubulawa. Naloke libhizi khona beGoli. Isithi hey izanu hey iCC, bani zovota la. Ngabe likhuluma ngomnomo seGoli. Ngiyabonga yimi engaziqambi ngebizo.
Linjani basakazi, linjani olibingelela ngunkosi uMfoka Dlamini funa kamlangeni ephuma endaweni yaseNkayi. Ya, bengithi ngixele kakhulu lapha ngendaba yokhetho. Ya, ukhetho khona kufanele libe yi-free and fair, odliwe udliwe. Ende bese ngibuya kakhulu lapha endabeni yabomthwakazi. Abantu bakomthwakazi mina ngindebele uQobo mpela, uDlamini sibili umlangeni. Kanti into engizivuzana, abantu bakamthwakazi bangaki abangakhuluma ukuthi bangakhuluma ukuqinilizwa. Now i-generation yesingaki, kulabantu abalezindlu lapha abasuke esishoneni le i-generation besingaki ngaki. Babonani intona le bangayilungisa lula nxa kuthiwa uqinilizwa? Lokhu yikho kuthiwa yikuphupha. Yazi ukuphupha ugadi frame china ungasoze wafa wayigada. Yikho khona lokhu. Angeke bafa bakwanisa. Laba abantu bakamthwakazi ngamagwala okucina cina. Amapholisa abanxeba kanxeba kakhulu lapha besibabona lapha bezama ukutshona beprotesta okungacaciyo lapha phambi kwabo Trade Gold wathwathi. Laba vele njengaba bahle bethula abantu bakamthwakazi. Asikhulumi lo mthwakazi, thina singangcono sikhulume ngezandla le-TCC. Abantu esiyibo esibabona ukuthi yiwo amadodadoda lezibindi. Lo kahle abantu bakamthwakazi laba abafe baphinda ukuthi bangafa babusile izwe leli. Lokhu kwehlula lo kwacina ngenkomo kakhohle lokhu. Thina sibhizi silungisa ukuthi izinto zibe right, bona ababhizi bakhuluma into kamthwakazi. Why uright umqondisi moya engangenanga right wamela ukuthi abe ngupresident? Ngitsha wanti vele uthena kala $20,000. So kutshengisa ukuthi akula lapha abakhona kahlame kashana le ukuchitha isikhathi sakhe. Nasikhuma abantu amadodadoda angale nothi lokhu.
Ngiyabingelela, ngiyabingelela lapho Studio 7 uNdlovu lapha eFenegrad. Hayi kakhulu madoda, ngithi manje mphawule lapha njengoba izani sivala isiba lithambo elivala umsobho. Kodwa ke akunandaba bona ke abakhampeni kuphela abakhampeni noma bangene door to door be-CCC. Ya, kanti enye into ulo umqondisi inkinga yakhe ukuthi yena uyabandlulula, ubandlulula ngomhlobo. So ngeke awine umuntu onjalo, ngeke abuse lo nkulunkulu akamphe ukuthi abuse ngoba uyabandlulula abantu. abantu ngomhlobo into ehluphayo lo into ehlupha kakhulu kodwa
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umhlangano womanyano weNATO uphelile izolo lanxa ele Ukraine lingavunyelwanga ukuba lilunga. Kube lezithembiso zokuqhubeka ngosizo lwezikhali zokulwisa ele Russia. Umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky ubeke watshengisela ukucunuka ngokungemukelwa kumanyano weNATO obuhlangene kwele Lithuania ukuhlaziya loludaba. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ye Ukraine kuthiwa bazayinika abathi protected status njenge Israel ngoba ukufaka iUkraine kuNATO masinya kuyahle kuphambanise iRussia kube ngathiwa sokule Third World War umhlaba wonke jikelele. So enguzwayo engubalayo emaphepheni bakhuluma ngokuthi bazanika iUkraine ama security guarantees abaniki Israel ukuthi ozayiqala labo abantu abaningi basebemelayo but bengayingenisi kuNATO ngoba siyakwazi ukuthi iRussia vele yathi yona iRed Line bangafaka iUkraine kusigabeni seNATO kuyabe sokukhuluma ukuthi sokuliwa all over the world akusela ma-break. So hayi siyabe sesibona ukuthi after this meeting umongameli welizwe uBiden lamanye ama countries anjengoBritain laba France Belgium Germany bazakhetha yiphi indlela ukuthi bancedise iUkraine ngoba sibona ukuthi hayi bachaya insimbi okuqiniso qiniso.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai ingcwethi ecubungula izombusazwe. Nanso ke ingoma yahlatshelelwa iStudio 7 ngumfundisi umoyo. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani inhloko zendaba. Ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sevia Kasukuwere ovinjwe ngumthethwandaba ukuncintisa uthi uzakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo. Ibandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi lidanile ngokuhlubuka kwamalunga alo awedale lephalamende alichumi esiya kubandla le-ZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.